Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 20 Ntulikazi 2023 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sesiphumile court esivumelene ukuthi iappeal kayiziwe ngesiphangephange esiningi ama dates ukuthi silungise amaphepha.
Idale le Supreme Court selivumele ukuba udaba lokuba ofuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe uMnumzana Sevia Kasukwere avunyelwe ukuncintisa ngemva kokwalelwa lidale le High Court luthoniswe ngesiphangiphangi.
Ngithembisa ukuthi ngizaba yisigijimi senu, ngiqhubeke ngilimela. Okuqakathekile ukubana sivotele uPresident u-Advocate Nelson Chamisa kuqala.
Abenhlanganiso ye-Center for Innovation and Technology bahlanganise abancintisa kukhetho lwamakhansela ephumula koBulawayo kunxoxompikiswano i-Elections Debate. Sekuqhamuke uDlakela eMngwenezi West lapho osokutshiswe imota kaMnumzana Dapatswa Shumba oncintisa kukhetho lwamalunga edale lePhalamende ezimele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Idale le Supreme Court selivumele ukuba udaba lokuba ofuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe uMnumzana Sevia Kasukwere avunyelwe ukuncintisa ngemva kokwalelwa lidale le High Court luthoniswe ngesiphangiphangi. Udaba lolu luza kuhlulelwa lidale leli ngeviki ezayo. UMlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Besipha isinqumo lesi abahluleli abathi uJustice Chinembiri Bhunu, Justice Felicitas Chatukuta loJustice Susan Mavangira bavumelane kungela kuphikisana ukuba udaba lolu luqakathekile. Ekhuluma ngemva kokwethula kwesinqumo lesi, igqwetha likaKasukwere uMnumzana Method Ndlovu uthe bayasamukela.
Sesiphumile enkantolo Supreme Court. Uyakhumbula ukuthi wakuqala uKasukwere was disqualified yi High Court ukuthi alalungelo lokuthi akwanise ukukontesta ku-presidential election. Kodwa-ke wafaka isicelo sakhe ku-Supreme Court ukuthi i-judgment ye-High Court bayiset aside.
UNdlovu uqhubeke esithi isikhathi sesiliwe ngumanguweye, bayathemba ukuba udaba lolu luzazwakala masinya ukuze uKasukwere avunyelwe ukuncintisa ukukhetho lukamhla ka 23 Ncwabakazi.
And then uMangwana wasuka wafayela i-agent application yokuthi i-appeal kaKasukwere izwakale ngesiphangephange ngenxa yokuthi ama-election seyasondele. So sesiphumile ecourt esivumelene ukuthi i-appeal kayiziwe ngesiphangephange esinike ama-dates okuthi silungise amaphepha.
Ekhuluma esemthethwandaba isikhulumeli sikaKasukwere unkosikazi Jacqueline Sande uthi loba nje lokhu kubaphazamisa bazaqhubekela phambili bekhankasela ukuthola usekelo kukhetho.
Angiboni ukuthi uliyaphamba ngokunjalo ngoba umthetho uyanqoma wona ukuthi amalanga okumele kwenziwe lokhu yilawo. So mina ngibona ngani izeki iyaqhubekela phambili ngomsebenzi, kumele iqhubekele phambili ngomsebenzi.
UKasukwere wasiwa edale nguMnumzana Lovedale Mangwana yena othi akumelanga ancintise kukhetho lukamongameli ngoba wahlala isikhathi eside engekho eZimbabwe, lokho kungavunyelwa ngumthetho kuleli. Ngokolunye udaba koBulawayo namhlanje, idale le High Court lithe liza kupha isinqumo salo ukudaba lapho abavoti abalitshumi lambili besithi ukumiswe ukubekwa kwabancintisa bemele ibandla le-CCC edayele ePhalamende abalitshumi lambili koBulawayo. UMahluli uBongani Ndlovu ubikwa ukuba uza kupha ilanga lapho aza kutsho khona isinqumo sakhe. Udaba lolu luzwakale e-High Court koBulawayo luphuma ebulenjini kwi-intanethi ku-live streaming ngemva kokuba inkampani yezindaba e-site icele idale ukuba udaba luziwe nguzulu wonke ngenxa yokuqakatheka kwalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Abenhlanganiso ye-Center for Innovation and Technology bahlanganise abazancintisa kukhetho lomakhansela ephumula koBulawayo kunxoxompikiswana i-Elections Debate ukuze bethule abakhangelelwe ukwenzela ozulu nxa bengaphumelela kukhetho lolu. Yilokhu nje lephumula libhekane lenhlupho eziningi. Kubika uBathabile Masuku.
Lingxoxo-mpikiswano ibigoqela abamabandla akhankasela isihlalo sikakhansila ephumula kuward 17 agoqela elezanu PF, elezaphu i-CCC, umthwakazi Republic Party i-EFF kanye le-Free Zimbabwe Congress. Unkosikazi Sikhululekile Moyo omele ibandla le-CCC uthi uzimisele ukuba asebenze ndawonye lezakhamuzi zephumula njengalokhu abekwenza.
Namhlanje sibe nombuthano omuhle lapho besihlanganiswe khona singama-candidates. Ngiyabonga ngoba kutshengise ukuthi sesingaba ngabantu esanelisa ukubana sisebenze ndawonye singaxabani. Ngakho-ke mina njengoba ngicela usekelo kuzakhamizi zika-Ward 17, ngithembisa ukuthi ngizaba yisigijini senu, ngiqhubeke ngilimela. Okuqakathekile ukubana sivotele upresident u-advocate Messenger kuqala.
Unkosikazi Nosizo Mpuwa owebandla le-EFF ulandisa ngafisa ukukwenza elokitshini lephumula.
Okunye njalo imigwaqo ilungiswe lezikabogogo abahluphekayo nababhogekileyo.
Umnumzana Nkosilathi Moyo omele ibandla lezanu PF uthi engangena enkundleni uza kwenelisa ukuthi akhiphe amaChina ngoba elamandla okukwenza.
Mina uma ngizuma ngilimele ngizoyenza amaChina kuyena ngoba mina awamandla kodwa uma luthi nalo utamandla ngikangena lapho umsebenzi ngikangena indawo.
Unkosikazi Silitha Mhlanga webandla leZimbabwe Congress Party uthi uzasebenzisana lezakhamuzi ukuthi kuthuthukiswe isigaba sikaward 17.
Ukamashana lawo isidalo sesikalela lapha kakhulu. So njalo ukuthi basikuze imigwaqo yethu leli yonke isafike kambi. Basifakele ama-solar lights ezigridini.
Ingxoxo-mpikiswano le eqoqwe ngabe-Center for Innovation and Technology bemanyene labe-Habakuk Trust labebulawayo Progressive Residents Association iphe inkokheli zamabandla ehlukeneyo ithuba lokwethulela izakhamuzi zephumula imisebenzi ezikhangelele ukuyenza nxa bengaphumelela ukuvotelwa kukhetho lokuba ngukansila olwenziwa ngenyanga ezayo kaNcwabakazi. Kusigaba lesi kulabesifazane abane abakhankasayo. Lokhu kunconywa yinhlanganiso yezakhamuzi ebulawayo Progressive Residents Association ukubona abesifazane bephatheka kwezombusazwe. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Zithi azisabuqothi izizalwane zeZimbabwe ezihlala enzikini yeJohannesburg ngemva kokudubuka okuquphule umgwaqo kwawisa izimota. Uthi uSokhumalo usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Bese kusiyatshaya ihola lesithupha ntambama izolo ngesikhathi kudubuka umaqhuphula ongakaziwa enkabazwe yedolobho leJohannesburg. Lokhu kudubuka kubangele ukudabuka phakathi komgwaqo ohamba izimoto eziningi obizwa ngokuthi ngubri. Lokhu kudubuka kutshaye izimota zaqonga ezinye zawela emipankeni yokudabuka komgwaqo kwangathi bese ziginywa umhlaba. Lesi sehlakalo esesijiye abantu abaphose bafike amachumi amahlanu 48 belimele, kwalimala imota eziphose zifike amachumi amane 37, kwafa umuntu oyedwa. Omunye umtshayeli omtshova uthi omunye umtshova utshaywe waqonga wafohloza uphahla lwesitolo eseduzane lomgwaqo. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Justin William uthi akakaze akubone okunjeya selokhu wathwetshulwa yingwe.
Bathuma phansi lapha and then isabona imoto sesiphenduka nje abantu sebesibakhala kakhulu sesibona abanye abantu bagijima sesingakwazi ukuthi kwenzakalani. Amaphayipi achume phansi ogetsi nehasi esasaba ngijitha esasaba kakhulu besiwabisa phela usanuka ihasi lani nasiwasikwazi umaa sokurida sikwazi.
Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Jabulani Hlanga uthi kabasabuqude ebusuku besesaba ukuthi kuzaphinda futhi bafele ezitezi abahlala kuzo.
Angazi
Kusenjalo usibalukhulu esabelo seGauteng umnumzana Phanyazale Sufi utshela bezindaba ukuthi awukatholakali ngokugcweleyo ukuthi yini imbangela yalokhu kudubuka kodwa sebelawo umkhondo wakho.
There are three main holes that are an interest to their investigations.
Inhlolisiso esilokhethisa eLondon iveza ukuthi kulezinto thile ezithinta igazi lokusetshenziswa yinkampani yezokuxhumana e-Telecom okungabe kubangele ukudubuka lokhu.
That there are certain institutions that they want to interview further.
Ngesikhathi ke iziphathamandla ziphezu kokuxwayisisa lokhu, izalwane zeZimbabwe ezihlala enzikini edolobho leJohannesburg zithi ngeke zibuquthe obukabhuka kungakavele obala ukuthi yini ebangele ukudubuka lokhu. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Sekuqhamuke udlakela eMonezi West lapho osokuthiswe imoto ngamnumzana Dafatswa Maswaya Mando Shumba uncintisa kukhetholo malunga edale lePhalamende ezimele. UShumba ucabangela ukuba imoto yakhe itshiswe izolo kusihlwa ngamalunga ebandla leZANU-PF. Uthi amalunga la kawafuni ukuba ancintisane lonkosikazi Priscilla Moyo omele iMonezi West edale lePhalamende ekubandla leZANU-PF. Unkosikazi Moyo uphika ukuba abakubandla lakhe bathotshozela udlame. Kusenjalo kulamalunga ebandla le-CCC athi asethule nzima eMashonaland Central lapho bashaywa ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga eZANU-PF. Umnumzana Brian Kembo, umeya weBindura, uthi luyamemetheka udlakela edolobheni leli. Kubikwa njalo ukuba imoto kamnumzana Tastwell Chikomo okubandla le-CCC iphonjiswe amavili namhla ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla elibusayo. Amapolisa athi asehlolisisa okwenzakala eMwenenzi lezinye izabelo. Umnumzana Fortune Mlalazi we-CCC uthi kuyethusa okwenzakala kwele Zimbabwe.
Kuvele kujwayelekile ukuthi inyoka ungayifaka ekhoneni sifuna ukuyigongoda iba nolako olukhulu kakhulu, kufana neZANU-PF nayo. Izikhathi eziningi uma sesisekhethweni ipower yabo seyi-threatened baba nodlame bahlukumeza abantu abangavumelani labo kwezepolitics. So kuyinto ejwayelekileyo njalo ilihlazo iyasiyangisa emazweni wonke ukubana sihlala sitshayana sidongodana ngenxa yokhetho.
Lapha-ke ubona ZANU-PF ukuze kuqedwe udlakela lolu?
Well, iZANU-PF ngokwayo kufanele i-discipline ama-members wayo. Kuqale ngomkhokheli weZANU-PF. Kwakufanele ukuthi ethe announce i-election ase adile ngendaba ze-violence njengomkhokheli welizwe. Adenounce i-violence njalo amapolisa avunyelwe ukuthenge umsebenzi wabo, abophe labo abahlanganela ku-violence.
Kodwa bengakwenza khonokho yini?
Ngokuswelakala kwenhlanhla amapolisa angeke akwenze ngezizathu ezishiyeneyo. Isizathu sokuqala ikubana kunamanye amapolisa angama-political activists, amapolisa asuka ku-border gezi angeniswa ku-ZRP angama-perpetrators e-violence. Kuzoba namapolisa oqobo avalelwa ukwenza umsebenzi yithi amapolitians, especially labo abakuZANU-PF. Sibonile i-deputy minister ebetrethena ipolisa lapha emalangeni adluleyo. Yikho-ke okwenza amapolisa ehluleke ukwenza umsebenzi ngendlela.
Amabandla wona engenzani ngakhonokho?
Ngaphandle kokuvikela ama-members abo, okuzadala ukuthi baphethe be-retaliate ekuvikeleni kwama-members, udlame lube seluyamemetheka-ke. Kodwa-ke amanye ama-political parties amakhulu anjengabo-CCC, wa-encourage ukuthi atshele ama-members ukubana a-refrain from i-violence campaign ekuthuleni, uhlanganisela la iZANU-PF. Siyayicela ukubana eke yekele ukushaya abantu. Awungeke wakhe umuzi ngenduku.
Umnumzana Fortune Mlalazi ukubandla le-CCC wexoxa le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Believe Gawule we-ZANU-PF.
azodlakela kepsi ngifuna ukutshela ukuthi udlakela yinto engaba khona noma ngathi njengoba sihlala sikhuluma nje ingane amaphathana la amanyana la ama-opposition babese zodlakela bebodwa bona bodwa kodwa but nxa belamanye amaphathi-ke bangaba nodlakela udlakela luba khona kepsi kwesi sikhathi nxa kuthe izinto ngoba kushiya ngokuthi umunye wakhona uhambe njani endaweni eyenzakalayo njengokuthi kathi singasikhangela kathi kushiya endaweni zokhetha abanye abantu bayashiya kwezinye indawo kube lokuprovokana ukuwaprovokana kwaphasa kusuba lodlakela abantu kuyatholakala kushiya ngokuthi abantu bona ubukhokheli bona bubamba njani izinto ezinjengalezi nokuthi bathiba njani abantu entweni ezikuthi bengenzi into zodlakela udlakela kuthiphisana ukwasho ukuthi kumbeki kwenziwa ngabantu bezanu p f kuphela hhayi udlakela lenziwa abantu even i-opposition bayenza udlakela olumahalisayo udlakela ukugela indawo yonke lezi hayi so into yokuthi kumbeki kwenziwa ngabantu bezanu p f kuphela abantu ama-parties wonke enje ikakhulu njenge-opposition nale esikhuluma ngayo ilo dlakelo lilo lwakhona lwenzakala ngaphakathi kwabo kungasho lokuthi babe kwenza besenzela amanye amaphathi wathi umoni nxa sebehlangana namanye amaphathi lapho kule-province
ye kodwa-ke nxa sikhangela sibili sijula babagawule siyabona ukuthi abantu bacabangela ukuthi vele abantu bezanu p f yibo abamemethekisa udlakela lonke lolo kuyini okwezithi abantu bethi ngabantu bezanu
hayi ukuthi nje abantu laba bafuna ukuthi nxa sokuthiwa ukhetho solunjulile bethi sibe sikhuluma kulodlakela ukuthethwa lohambaga kuhle bazame ukuthi babe lento ebambekayo kithi sebasala beyibambile but mana ngikutshele kithi thina kathi sikhuluma sindesemadebeleland region na angikaze ngidla ukuthiwa kulo muntu ochayiweyo laphana kulo muntu othe kathi esikhuluma kuthi abantu bayazikhankathela bayazibhodela bazenzela intando yabo bayenza umsebenzi wabo bekhululekile ukodlakela lokho sikuzwa njengokukhuluma nje ukuthi endaweni enje kwenzakale khona kodwa kwenzakaleni esasingeneni sijule kakhulu amapholisa ayenza umsebenzi wabo kucubungula ukuthi kathi ubani oyenza kuyini okwenzakaleyo kwaze kwayenzakala udlakela nololo ngoba abanye abantu kuthithi okunye omumo lo ngumumo owenziwa ngabomu ukuthi at the end of the day abantu bakhuluma ngokuthi ye izanu p f yenza udlakela izanu p f yenza udlakela mina angiyali ukuthi udlakela lungaba khona kodwa lubangelwa yini udlakela lololo yikuthi kumele ukudingisisa amapholisa abe yiwo acubungulayo indaba ezinjengazena ezizodlakela
umnumzana belief gawule ukubandla lezanu p f bexoxa le studio 7 esetsholotsho izakhamizi ze-Victoria Falls zithi sezidlela evalweni ngoba zisabela ingozi yokubamba imikhuhlane yesihudo efana le-cholera ebhahe eZimbabwe. Zithi lokhu kubangelwa kuswelakala kwamanzi adonswa ngempompi emfuleni uZambezi. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Sekuzinyanga ezedlula ezine izakhamuzi zakuleli dolobho zikhala ngodubo lokusilela kwamanzi. Unkosikazi Sithandekile Chuma uthi abesifazana labantwana yibo abasengozini enkulu ngoba behlala bephuma ijumo ukuyadinga amanzi la.
Siyaswela ukuthi singaflasha ngani sigcina sesihamba labantwana egangeni. Ukupheka sipheka nzima. Akuyabe kungela manzi ukugezisa imiganu ithoni ihlalwa zimpukane kungela manzi ukuthi sigezise abantwana sokula malanga ukuthi lamhla bayageza kusasa amanzi abe ngekho bengageza abantwana.
Amazwi akhe agcizelelwe ngunkosikazi Christia Muzenda, yena oyakhele emfelandawonye othi izambuzi kazingeneki njalo lanxa umanisipala eyake abakumbule ngamanzi kaweneli.
Bosa la una lingawuya futhi asikhani amanzi siyawe silayinela esinye isikhathi uthola amapheli angu-2 siyenza ivigoroni ungelapha yokuthi uyenza ivigoroni plus yabe ayebengafani amapheli angu-2 akhona wona lawo okugeza nokuwatsha siwanathi futhi amanzi wona lawo ebhawuzeni abengafakanga umuthi even ukulima umbhida sisalimi because asila manzi okuthelela siyakwanisa ukuthola amanzi wona lawo okudingisisa ukuthi sikwanise ukunatha kuphela nokuwatsha ukuwatsha esinye isikhathi siyahlala 2 weeks, 3 weeks singawatshanga. Le toilet yakona ayichenesesi siyayifunga ukuflasha kodwa umunuko le doti kuyabo kugcina.
Okhukazekileyo umnumzana Isaiah John Chipepura uthi uhlupho lolu lubuhlungu kakhulu kwabakhubazekileyo ngoba bengelandlela yokuyaziselela amanzi.
Njalo mina njengomuntu okhubazekileyo ngithwele nzima kangikwanisi ukuthi ngikwanise ukuthi ngiye kukha amanzi elsewhere ngaphandle kokuthi ngiwathole empompini. Lokho ukuthi kwesinye isikhathi kuyalayinelwa amanzi kuyahanjelwa amanzi vele it's a challenge to me ngoba ntsho liyakubona ukuthi mvele nginjani. kangikwanisi ukuhamba ngisiya kukha njalo ngizathwala njani ngapha ngiphethe ama-clashes or ngiyabe ngiku-wheelchair.
Umnumzana Honest Bibitha laye uthi kuyamdida ukuthi lindawo ihlale isikhathi eside kangaka ingelamanzi, njalo uthi lokhu sokungekweminyaka phose yonke.
Sifisa ukuthi i-council isenzele kuhle because uzambezi useduzane. So asibona ukuthi kungaba yi-challenge ukuthi amanzi siwathole nsuku zonke, especially yakathesi uzambezi uyabe egcwele, so asikwazi ukuthi uhlupho lwamanzi lungaphi ku-council yethu.
Ephendula phezu kwalimpica, umnumzana Ronnie Dube ongungqongqotshe we-Victoria Falls City Council uthi udubo lolu lubangelwa yikungasebenzi kwempompi edonsa amanzi emfuleni uZambezi esilesikhathi yafayo.
Sinamaphampu akhona, so amaphampu lawana asefile, sizama ukuthi sifake amanye amatsha. Okwakhathesi sifake iphampu encane esenelisa ukuthi imuve amanzi, kodwa amanzi ewahambisayo aweneli. Kuzathatha isikhathi ngani ngoba sizama ukufaka, sifaka i-concrete entsha ehambelana le size yamaphampu esiwafakayo.
Umnumzana Kelvin Moyo ongumgcini sihlalo wenhlanganiso ye-Victoria Falls Combined Residents Association ukhuthaze ikansila le ukuba ikwenze lokhu ngokuchecha.
I-council should make it a priority ukwenzela ukuthi i-destination yethu i-continue i-receiver ama-clients. Ngoba ama-clients babakwazi ukuthi nxa kulohlupho lwamanzi olufana lalo abangeke besabuya. And nxa bengasabuyanga thina siyakwazi ukuthi imisebenzi yabo izaphela, asozibe khona njalo sizaba lohlupho.
Uhlupho lwamanzi kuleli dolobho luza ngesikhathi eliZimbabwe libhekane lohlupho lwemikhuhlane yesihudo egoqela i-cholera esibhahile elizweni lonke jikelele. Indawo eziningi zemadolobheni kazilamanzi, okuyikho okubangela lomkhuhlane wohudo ukuba uqhubeke umemetheka. Uhulumende kuhlangothi lwezempilakahle ubika ukuba sekubanjwe abazinkulungwane ezedlula ikhulu 131,000 bele cholera, njalo lomkhuhlane usubulele abedlula amachumi ayisithupha. Abenhlanganiso ye-Relief Web kuphenyo lwabo abalwenze emavikini adluleyo bakhuthaze ukuba uhulumende kumele asabalalise ulwazi kuzulu ngalesi sifo, njalo atholise uzulu amanzi ahlanzekileyo ukuze amelane lalesi sifo. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Amabandla ezombusazwe athi amalulungiselelo okhetho olukhangelwe ukuqhutshwa mhla ka-23 ngenyanga ezayo asefika emaphethelweni. Lanxa ele Citizens Coalition for Change lisithi amalunga alo ahlukuluzwa ngawezanu-PF kwezinye izigaba zelizwe, ibandla elibusayo liyakuphika lokhu. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga we-Studio 7 uqoqe lomnumzana Mhlonipheki Ncube, isikhulumeli sesigaba seMatholeni North kubandla le-CCC, endawonye lomnumzana Mbongeni Dube omela ilupani edale lephalamende njalo ekubandla le-ZANU-PF onguye osungula lingxoxo.
Halo nyaka kumnandi kubi la lapho esihamba khona lalapho esihlangana khona. Siyafika sibili labakhankasayo ispecial ke-TPC, siyahlangana sike sixoxe ndawonye sehlukane kube kuhle kube njalo. Imbuthano yethu yonke yakukaze kube nodlakela nabasikazisizwe bekhala ngodlakela kweyabo imbuthano.
Ingqobe isikuwe mnumzana Ncube.
Hayi imkhankaso ngapha ihamba kahle kakhulu. Abantu babhizi ama-CCC ukuthaya kakhulu amadodo kwalesi sikhathi silungiselela ama-conference rally, silungiselela irali enkulu ezaba khona ekaprezikovika no-Agasti ezinhlu ka-Agasti.
Siyasizwe ibandla lakho lisithi kulodlakela kwezinye izigaba zelizwe wesenu isigaba seMathebelele North liyakubona yini lokho?
Udlakela izikhala sikakuboni nanoba kunempiko lapho lapho ukuthi abanye abezanipiso bathi hhayi singadliwa. Yabuyela empini singadliwa, sisemthumela amasotha siyeze lapha nalapha impiko enjalo anoba singakabi lephiliseko lakho khona lokho. Kodwa-ke physically asikasizi umuntu osechayiwe, ngikhuluma sechayiwe kathesi.
Mnumzana Dube, ungathini ngokuthiwo ngumnumzana Ncube, ubona ingani ibandla lakho lingavuma mpela uma linganqotshwa ngele-CCC?
Engingakusho ukuthi ukunqotshwa yikho esingakukhangelelanga. response yabantu yethu ekhuluma ukuthi hayi kuyawina. Kodwa ke njengomongameli sarefitho ukuthi ufuna ukuthi kube lokuphula before, during, after election. Ukuthi uyabengqobile yabengqobile. Bazabamukela andiphetho rutheto. Kada ma chances angkhona ukuwina yiwa ngekhulu.
Kungani ubona ingani ibandla lezana uPF linganqoba?
Hayi lo lupane, ungananzelela sibe indaba yethu leyi. Imisebenzi esiyibonayo njengayeleyo through devolution, izikolo eziyakhiweyo nemali ye-devolution ziningi. Ama-projects ayenzakeleyo ancedisa i-community like eyolupane bubi irrigation scheme ele-180 hectares lapho kulinywa khona. Ungakhangela futhi igwayishangane dam lana bayahamba abantu beyezigonela imisebenzi ekhona phansi. Kuruma kunjenjenje kathe sikhangelele ukuthi kule sibhedlela esivulwayo, iklinikhi evulwayo lupane isi lapho eyakhiweyo through i-home affairs through babumnangaba.
Mnumzana Ncube liyayibona na inguquko ehlelwa ngumnumzana Dube?
Hayi, thina sikakuboni. Siyezwa kuphela emthakazweni kumathelevishini ngoba thina singapha kuhlangothi lenkayi enkayi le kuthiwa yibulawa enkayi road ayisahambeki. Amabhasi ezeyenze ubhoda komunye umgwaqo ohamba kwenye indawo velo oyi-Dassiros. Angazi ukuthi enikwa ukuthi ibe uhlala kuliphi ilizwe ngoba ilizwe liyakithi kuyazala ukuthi hhayi akuhlela lutho nje. Kuyethusa kakhulu ukuthi kuzahamba njani uma ngakhangela ukuthi uma kungenzeka ukuthi izizane siwinile for the next 5 years udubo abantu abadubeke ngakho for kula 5 years oleleyi kukhona kuthiwa kuzadutheka futhi kuyethusa lokho.
Kuyikuthi ibandla lakho lingangena embusweni lesi-CC mnumzana Ncube, ubona ingani lingaletha umahluko yini ngazizathu bani?
Hayi, sileta umahluko omkhulu kakhulu ngoba thina sinobukhokheli obufresh, ubukhokheli obungazange buchithe igazi, ubukhokheli obunobudlelwano obuhle namanye amazwe. Manje thina amaplans ukuthi lingangena within 100 days kukhona umehluko ngoba laba bantu laba abezanu-PF, ubukhokheli bezanu-PF bungena empisweni kulo donsi entanyeni. Akunanto abazayenza ngoba abaselabudlelwano obuhle namanye amazwe ngoba bafaka imithetho, sebafaka imithetho emibi khathesi kufakwe omunye umthetho othiwa i-patriotic bill, umthetho obulabela phansi ilungelo labantu. Abantu abaswela kukhuluma bekhululekile, abantu bayahlukuluza abantu benza. So thina ubukhokheli sizabufaka ibukhokheli obutsha okunanzelela ilungelo likaZulu, olunanzelela inkululeko yabantu, olunanzelela umuntu njengomuntu, olulobuntu uma sikhuluma.
Ingqobe isikuwe mnumzana Dube.
Bona inkinga abanayo ukuthi bahlala bemsekulweni kuphela, ngenxa yenkinga zike njani abayisapoti enkayo yona leyo khuluma ngayo ide ngahambe emalangeni sisiya komishina amagezi emakhaya izibhorane, uhlelo lwezibhorane lonke lokuthi abantu batholiswe amanzi ahlanzekileyo khona ngale emakhaya enkayi, yikho lapho esihambe sayakhona mathupha ayikhona ukuthi kubhalwe emaphepheni. Singakhangela indaba zamagezi ehwange kathesi amagezi sokuyindaba edlulileyo ezimbabwe, uhlupho lwamagezi ngenxa ka-unit 7 and 8 aso history into ephelileyo ebhoda ebhedbridge ma ufika kuhle kakhulu kusadak reading yiyo ibhoda ense ukudlula wonke amabhoda. Inkayi yona leyo okhuluma ngayo yadingela ama-consult
lo ngumnumzana Mbongeni Dube omela iLupane East Jetala lePhalamende obexoxa ndawo endawonye lo mnumzana Mhlonipheki Ncube isikhulumeli sebandla le-CCC eMathebeleni North belo sithandekile mhlanga kweStudio 7. Ulive Talk namhla kuhlelo asidluzeni bomama sikhuluma la besifazana ngabakwenza ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho olukhulu oluzaqhutshwa mhla ka-23 Ncwabakazi. Singakehlukani sihlobo othi sikhangele ezinye zezindaba ezigokela namhlanje. Idala le-Supreme Court selivumele ukuba udaba lukamnumzana Sevia Kasukwere luthoniswe ngesiphangiphangi. Abe inhlanganiso ye-Center for Innovation and Technology bahlanganise abancintisa kukhetho lwamakansila ePhumula koBulawayo kungqoqo mpikiswano ye-elections debate. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muZimbabwe.